ukuhlanganisa former vice president uBiden lo mama ongumuntu omnyama uKamala Harris ngibona ngani kubumbe ukuthi icele labo libe lamandla njalo laletha amadlabuzane ebantwini ikakhulu omama ababantu abamnyama lapha eMelika yibo ababumba iDemocratic Party but esikhathini esiningi bebechiywa phandle ngibona ngani uKamala Harris yena ngokwakhe ngokuba ngumuntu oqeqetshileyo kwezomthetho oqeqetshileyo ukuthi uke wabakhona kusenethi uyakwazi ukuthi isenethi isebenza njani uyakwazi njalo ukuthi umthetho welizwe usebenza njani kuzaletha ukuthi kube le icele labo liqine kakhulu le Democratic Party because ukuthi uBiden azabe khona lapha khona ngumama womuntu omnyama omlethe khona lapha ngingathi ngamafichane Biden really owed the black people in general ukuthi laye eWhite House walethwa nguObama and ngemva kokulethwa nguObama lathi omama babantu abamnyama sabuye samfaka ukuthi abe yinominee
esikhathini esiningi umhlangano lo oweconvention wandise ukwenziwa kugcwele abantu njengoba kathesi kungela abantu ngenxa ye-COVID-19 ubona ungani akusoze kwehlise na izinga lamadlabuzane elandise ukwenziwa nxa kugcwele abantu
ukuletha abantu ndawonye ngesikhathi se-convention kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba abantu bakhuluma bexoxa uxoxelana ngama-experiences abo ukuthi nje ukuthi umuntu wathi mina kimi oqakathekileyo yilokhu lalokhuya kodwa ukuthi abantu bakhuthazeke kangakanani nge-Democratic Party kulumnyaka. I-Democratic Party kayibonge yena lo ubaba ohlezi e-White House. Ubaba ohlezi e-White House usedunge wonke umuntu ukuthi lala abantu abadondayo ukulalela izinto ze-politics. Namhla bakhangele ku-TV bazakhangela iviki yonke. Yona le imhlangano yabo yenziwa virtual ukuthi bezwe ukuthi i-Democratic Party bathembisani.